lobaba ukhansilo Ephraim Moyo usethwelenzi izolo imoto eziyi-10 isihambe emzini wakhe ezezano zathi bafuna ukumbhabhathiza ukuze ephume ebandleni le-CCC. Ngikhuluma nje ngalesi sikhathi usenyabani senyabeni lama-youth yenza idotudweni kama-pamphlets abantu ekhampeni abezano basenyabani primary school bayenze umhlangano uhlangano abayenzileyo leyo wazange kubikwe lasemapholiseni kodwa kathesi u-Ephraim sethwele nzima ulamapholisa bathi kuye kungani ehambe ezi-door-to-door kumele bambophe njengoba siyazi ukuthi usimangaza ukuthi izano PF ngayisibona ukuthi siyehlulekile singena nge-violence and silobaba abathi ngu-James Moyo wenyabani ngikhuluma nje usemithingi wezano ulanda ama-youth ethu omunye umfana wama-youth ethu umtshela ukuthi uzamthisela endlini labomama ababili batshela ukuthi kona kungani be-support trips bazabatshisela endlini so sithi thina ema-south konke lokho kasikwazi kusase ngalesi sikhathi seselefiye yokuthi abantu bakithi bebetshe ukuthi batshisele endlini sasicanda bakwenzile ngo-82-85 ngesikhathi se-ground bebulala abafowethu bebulala abantu bedubula abantu betshisa abantu betshisela abantu ezindlini abantu sicabanga ukuthi kwaphela so siyamangala ukuthi laba bantu ngabavela kuphi njalo ema-south kungivusa ubuhlungu ukuze isikhathi samanje ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi why abantu belandela leli bandla kulibandla elisemthethweni so thina njenge-CCC sithi budlangudlangu kasifuna ukubabona so sithe sithathe lesi simemo sibatshele ukuthi kona sicela ukuthi kube ngokokugcina lokhu abakwenzayo ngoba asifuni i-violence thina sikhampena freely sebebona ukuthi manje ungani amanzi agelezela endlini yikho sebeqala ke manje ukubana ba-timidate abantu so baba Gandhi zibuhlungu lesizizwayo ukuthi kuselo muntu othi utshisela abantu endlini sicela ukubana kungani kuyakhu namapholisa angathathi side amapholisa kumele besebenze ngendlela yomthetho
manje libabikele yini bona amapholisa lanxa lisithi bakhanya besekela uhlangothi kukhona yini amanyathelo eliwathetheyo ngezomthetho
ngezomthetho baba Gandhi ngizame ukukhuluma lamapholisa through ifoni kakansi libayala basebenikeza ifoni omkhulu wabo abathi ngomuzi onguyo heda iplant ngamfonela ngamchaza umuzi wangiphendula ukuthi yashuwa nxa kulukuthi babopha labantu besayidududo barong amapholisa arong watsho futhi wathi yena bezwe kuthiwa ngani kulo mhlangano enyabani owethu mina ngathi no asinamhlangano asila public meeting thina siyeza amadududo wazange sibele public meeting even one day imeeting esiyaziyo ngezano PF kodwa lakathesi bakhontina bakumeeting kanti babophi kodwa athesi liwest isikhathi say cut identity.